Ukonakala komnotho weZimbabwe sokuphazamiseka kakhulu umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini kanye labantwana. Lokhu kuvezwe ngomkhokheli wenhlanganiso ekhankasela amalungelo abesifazana labantwana iTheke Life International uNkosazana Nyari Mashamombe ekhuluma khonapha eWashington DC izolo. UMashamombe ubekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yeCenter for International Private Enterprise ngenjongo yokuhlaziya ubudlelwano obukhona phakathi kokudilika komnotho lokuhlukuluzwa kwabesifazana. UMashamombe uthe kulula kakhulu ukuthi kube lokuxabana phakathi kukababa lomama endlini nxa imali ingatholakali njengokwenzakala eZimbabwe okwamanje.
Omama labo bayabe sebejwayele ukuthi obaba kumele belethe imali. So ma kungasayenzakalanga khonokho, omama labo bagcina bengasakwanisi ukuhlonipha obaba.
Wengeze wathi kuyadingakala ukuthi uhulumende akhulumisane loZulu kudingwa indlela zokuvuselela umnotho.
Kumele abantu befunde khonokho lako ukuthi ukukhuluma lohulumende, layo uhulumende etshela abantu, bebone layo ukuthi umumo waphandle uphatha njani imuli, uphatha njani abantwana, uphatha njani omama.
UMashamombe uqhuba izifundo zakhe kunhlanganiso ye-National Endowment for Democracy khonapha eWashington DC. Omunye wabakhulume emhlanganweni lo ngunkosikazi Susan May, yena osebenzela ugatsha olubona ngokudlelana kwemelika lamanye amazwe. Unkosikazi May uvumelane loMashamombe ukuthi kulesidingo sokulungisisa ezenotho yiloba ikuliphi ilizwe ukuze bakhone ukuzimela njalo bazivikele nxa bethe bahlangana lokuhlukuluzwa ngomkabo.